Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 kuNhlangula 2024 uKipstube. Endaweni zethu lamhlanje
lingakhangela khonapho ezekhuluma uminista wabo we-Foreign Affairs ubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia.
EleZambia liphanyeka udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye-SADC neye-African Union.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena e-ZBC Radio 4, wangena u-Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesichewa ezifundeke esishona.
Ngiyintathela izindaba ye-Studio 7 uLucy Yasini uvaleliswa ngabantu abaningi eHarare ababona ngokwenzakala bathi eleZambia lenze kahle ngodaba lolu. Inhlanganiso ye-Amnesty International kotuza ukubotshwa kwamalunga e-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. EleZambia selicele inhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union ukuba zingenele kudaba osoluxabanise ilizwe leli leZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwele Russia lapho atshela khona umkhokheli wakulelo lizwe uMnumzana Vladimir Putin ukuthi eleMelika selisekela kakhulu eleZambia ukwenzele ukukhawulisa ilizwe lakhe. EleZambia lithi kubi kakhulu ukwedulwa nguMnangagwa, ngakho-ke bakubone kusobala ukuba baphanyeke kudaba lolu kuSADC naku-AU. Liphinde lathi eleZimbabwe kumele likhumbule ukuba lasekelwa kakhulu ngeleZambia ngesikhathi lilwela uzibuse. Ngasebenzisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kudamzanka okubandla leZANU-PF.
Vale ndaba yabo leyo ebase Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Mele sikhangele ukubana akaso baba uMnangagwa yedwa okhala ngebase leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo we-Foreign Affairs ubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengenela kuParliament, bayenzelani bengazange beconsult. Wazama laye ukuthi uyabaleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ilunganga. So ukuthi baya kuSADC baya kuAfrican Union into abayithambela khona ngale befika la kuSADC kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibase ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-African Union bangakwanisa ukuthi bakulungise yini khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubani ithule kuphela akuyenzi kulokhu esithi yi-diplomatic relations. Kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU le-SADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokhu abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokukhala kwabo.
Siyawazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala. So akuze kugcina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
Ubudlelwane lobo kumele sikukhangele le mpengisizwa uminister ekhuluma ngabo ubudlelwano. Kumele sikukhangele ukuthi ubudlelwano lobo babuya njani, ngobani ababephambi kobudlelwano. Ubudlelwano bulethwa ngama-revolutionary parties, ama-parties alwa impi. So siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwane obuhle leZimbabwe lapho sasigayela iPF leZanu PF kwakungela into ezinje kodwa ngokubuya lokwamabandla la amatsha ayebe sesithi bona ngama new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwane lobu obabuvele bukhona leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi ubo kulobudlelwane obuhle sebefika sebephambanisa
uNomzana Gula Msaka lilunga lebandla leZanu PF bexoxa le studio 7 eseHarare ngokwenjalo ngodaba lolu loNomzana Vusi Moses Sifile ukuhlanganiswa ePanos
uyona iZambia nje iSIRC noumongameli uMnangagwa indlela akhuluma ngayo hayi laphana kwaba lezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambaniseka okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi kodinge enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahlwathuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi kubona lami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubosadak labo eyodaba lolu ngoba ukuza kuba nzima ukuthi omakhelwane bahlali baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khonoku babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqakathekileyo yikuthi kube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli uMnangagwa lo yitshilema babuni ngoba ngithi uMnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabomatelwane so asazi ukuthi iSADC iza kwenza njani kodwa sikhangelela ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi babakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi nxa omakhelwane sebezabe bekhulume izinto ezinje
ye kodwa nxa sikhangela phela omakhelwane laba babedlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwale Zimbabwe njalo kuthi ezokungena ke uMnumzana Hichilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khona
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibiloku lezakhamizi ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona ukuthi hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba lebhesi yeZifra lapha kwake kwathini onkomo kwathini thini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwano lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama thousand amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama-program atshiyeneyo bagcwele ama-university wonke lapha eZambia kugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye
lo ngumnumzana Vusi Moses Sifile okunhlanganiswe ePanos besixoxa laye eseLusaka kwele Zambia Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kukhululwe amalunga e-CCC abotshwe eHarare ngeviki ephelileyo ezenhlanganweni wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child. Okwamanje amalunga la amelele ukuthoniswa ngumthethwandaba. Amapolisa athi amalunga e-CCC ayesemhlanganweni ongekho emthethweni. Abanye babo abatshawe kabuhlungu ngamapolisa basesibhedlela eHarare. Uhlaziya udaba lolu uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxa lomnumzana ebhidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko ezisola kakhulu ukubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqakatheke kakhulu ngokuba nxa belwela amalungelo abantu kabakhethi ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu. Zinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokhu ukuthi kulufake loludaba emhlabeni wonke jikelele kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiwe bebotshwa ngendlela engafanelanga bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso okuphambene lemithetho yeZimbabwe okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu
kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela na limibiko
sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola ngoba kuyinto embi kakhulu njalo abantu nxa besola zisola inhlanganiso njengabo Amnesty International ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphetsheya yabanye abantu kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina imithetho kayivumi khona lokuyana ukuhlekuluzwa kwabantu esikubonayo ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakhe wezepolitiki ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo iconstitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo
kungaba kubangelwa yikwini ukuthi kube lesehlakalo esinye
isikhathi sesiside kakhulu amapolisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu ngakho ke akusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa muntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakhe wepolitiki kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe kuzaba nzima ukuthi baphume kukho kodwa kusamele bakufundiswe kusamele kuguqulwe ingqondo zabo kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe
lo ngumnumzana efihlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association ngiyithathela izindaba yeStudio 7 uLucy Yasini obhubhe ngomvulo ubekwe namuhla eHarare abangane lezihlobo besithi balahlekelwe ngumuntu wabantu kubika umlondolozi Ndlovu
abahambe eGlen Forest Cemetery obekungcwatshwa uLucy bathe umuyi ubesebenza ngenhliziyo yakhe yonke omunye wabethule amazwi okumvalelisa ngumnumzana Perfect Hlongwane unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists
ngumuntu ebesemkhangele njengeqhawe umuntu okade ezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezinye intatheli izindaba kanye lokufuqa amalungelo entatheli izindaba
umnumzana Newman Xaba owasebenza noLucy laye uncome imisebenzi yakhe
lahlekelwe umbalisi wami uLucy Yasini mina ke ngasebenza laye ke eZBC ngafika ke laphana ngo 2000 ngathi nguye ngifundisa belo Phina Mwemba
lokhu kugcizelwe ngumnumzana Gobetsa Itakawira intatheli izindaba esathuthukayo
ngiyakhumbula ngathi ngisahamba emdinga sisi ukuthi hari umuntu lowo mbani only to find out ukuthi hayi wayesele minyaka iminingi sibili but I was moved ngendlela ayezibambe ngayo kimi I remember wayesithi kwezinye izikhathi wazohambe kulayo sihlanda ngama-diaries wayekutshengisa ukuthi hayi istori sila for i-publication ofuna ukuyenza kiyo
umnumzana Godwin Phiri obenele uhulumende emngcwabeni lo ekukhomishini yeZimbabwe Media Commission uthe eleZimbabwe lilahlekelwe intatheli izindaba ebithakazelela umsebenzi wayo
iZimbabwe Media Commission yasithinta kakhulu ngasilahlekelwa ngomunye obesebenza kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wemedia eZimbabwe futhi kalale ngokuthula
umalukazana wakhe unkosikazi Saziso Yasini uthe umuyi wayenceda imuli zonke ngenhliziyo ekhululekileyo
mina nginje sifane qualified teacher that's because of her ubusithi noma anything nje ungaba le problem obe kufeza kunje so umamazala nto uhlala emalawo lobabazala yena nguyade bathatha ebuye labo la mina emalawo khathi sangikwazi but yena kungenxa yakhe bebuya la sengimazi umamazala ngamazi ubabazala
emngcwabeni lo bekulabamele inhlanganiso ezigoqela eyemedia institute of southern africa zimbabwe union of journalists Media Alliance of Zimbabwe lezinye kanye laba kumabandla abalisa ele Citizens Coalition for Change ZANU PF lamanye ambalwa uLucy ubele sifo semvukuzane ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
siyosikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane kuzakutshwa umhlangano omkhulu kweLebotswana ngeviki ezayo. Uzahloliswa khona isimo sobudlelwano ezomvikela phakathi kweMelika namazwe akuzwekazi leAfrika. Ele Ukraine namhla libhombe amatanka ambalwa epetulo kweRussia isebenzisa indizamtshina zama-drones. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babeka ukuthi le-Israel ihlasela ngamandla eGaza esigabelweni seRafah lapho elilwisana khona leHamas. Okwamanje sike sizwe amazwi aveza imibono yezwe le-Amerika.
Iziphathamandla zeRussia zazisa ukuthi ziza kwethesa intethelo izindaba yeMelika u-Ivan Gershkovich umlando wokuba ngumcuphi. Icala leli lizakhwezwa edaleni sedolobheni le-Yekaterinburg lapho uGershkovich avalelwa khona ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi ethapha izindaba. Laloba wayephiwe imvumo yokusebenza eyintethelo izindaba luhlangothi lweRussia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uGershkovich lomnyaka evalele entolongweni yeLefortov eMoscow. UGershkovich iphephandaba alisebenzelayo eleWall Street Journal kanye lohulumende weMelika baya lilandula lelicala besithi uvalelwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olokudlelana lamanye amazwe uMnumzana Matthew Miller uthi icala aletheswayo leli ngelamanga. Sakubeka mgceke kusukusela ekuqaleni ukuthi u-Ivan akalacala alidalayo ukuba intathela izindaba alisilo cala. Icala aletheswayo ngelamanga njalo uhulumende weRussia uyazi ukuthi icala leli ngelamanga kumele akhululwe khathesi. UMnumzana Miller uthi iMelika izaqhubekela phambili isebenzela ukukhululwa kuka-Ivan Gershkovich lesizalwane seMelika uPaul Whelan osele minyaka edlule emihlanu evalelwe eRussia. Kumbiko wohlangothi lokudlelana lamanye amazwe okhangela amalungelo oluntu, umphathintambo ohlangothi lolu uMnumzana Anthony Blinken usole kakhulu ukubotshwa lokuvalelwa kwababili laba. Ohulumende abafana leRussia babopha izizalwane zakwamanye amazwe ngenxa yombuso saze besebenzisa abantu ukuze bathole okuthile. UPaul Whelan, Ivan Gershkovich, lawo wonke umuntu ovalele engelacala kufanele bakhululwe. Ukhulumende weMelika labo bonke abasebenzela ndawonye laye bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokukhulula abavaleleyo ukuze babuyele emulini zabo, njalo ohulumende abenza lokhu bajeziswe. Ekhuluma emhlanganweni weCongress kusikhathana esedluleyo, isithunywa sikamongameli weMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo uMnumzana Roger Carstens laye ugcizelele indingeko yokuthi amazwe amanyane ekusoleni ukuthunjwa kwabantu ngenhloso yokuqala inkulumo lamanye amazwe. Udubo lolu lwenzakala emazweni wonke omhlaba, ngakho-ke kule ndingeko yokuthi kube le ndlela yokulungisa lokhu, silethemba lokuthi singathola amazwe okusebenza lawo ekulwiseni lolu dubo, sizakwenelisa ukumisa abenza lokhu.
La amazwi kahulumende wakweMelika. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7. Hayi, nathi siyaphila lapha kwele-South Africa, manje siyahlupheka kwamanye amazwe lapha. Mna ngapha laye lobe sesibuye ukuthi kube ngcono eZimbabwe. Abantu bezalo bonke behlala besithi eZimbabwe kungcono kungcono. Kungcono kuphi sibuye khona yini? Abantu bezalo kathi eZimbabwe kungcono kuphi nathi sizosebenza khona, kodwa singathola ukuba ngcono. Kodwa thina sasibuye sithi eZimbabwe akukho right, kanti eZimbabwe kungcono. Njengoba laye sithi eZimbabwe akukho right, siyaphileka. Lithi isayidi lakhona sibuye khona, lapha siyasokola kwamanye amazwe.
Kazonani mina ngilapha kuThupho yemathina zile esamthala zezithi badala indlala indlala nezimali nezifunkisi asizitholi abantwana baso sesikoleni ngendaba zesifunkisi kodwa imali kaJesu ibabuzekusekhaya. Ngilapha mina ngumamdube uMrs Mdongwa kontupho.
Salibonani kakhulu nonke elilalele uStudio 7. Mina ngikhuluma ngendawo yakithi isehlabhosi esiMambizi. Akunamanzi, izulu alinanga, akuvunwanga, indlala ikhona kakhulu. So ngathi uhulumende njengoba ethembisa ukuthi uzofaka ukudla nje indawo ngendawo engalikhodwa lezo ndawo ezifana nalezi, ngoba akuvunwanga nje lapho, akuvunwanga, sibili akuvunwanga kakhulu. Okhulumayo ngube kuthemba Ncube.
Studio 7, ngibingelele kubasakaza abalaleli. Igama uMichael. Michael Doyinki mfoka dlala iphuma nje intaba zenduna andiblangayo lapha ngiyezwa lapho abantu bakhala ngezindawo indlala ekhaya, imisebenzi ayikho ekhaya, siphila sisemazweni. Ikhuluma nje ngilani Gauteng eMidrand, kodwa uhulumeni kungani engakuboni konke lokhu? Abantwana bezwi, abantwana baseZimbabwe besokola kangaka begcwele emazweni, abanye ngabaxoshwayo bafuna ukubiselwa libo ngendaba yongabe lamaphepha bezama ukuthi bezodinga impilo kwamanye amazwe. Uhulumeni ngakubone na?
Siyabona msakazi. Saka igama lami nguVirginia Ndlovu. Ngibingelela basakazi bonke baseStudio 7. Ngithi mina anjani amakhaza bomkhaya Mthokazi Omuhle. Ngifisa ukubana iy'ngane zesikolo nathi zimele zikhokhe i-school fees. Abantu abadala bathole ipensheni, abagugile bese nabakhubezekile nabo futhi bathole ipensheni. Isifiso sami kubana uhulumeni wakithi abe nemali yakhe eqondane nezwe lakhe. Singabe lokhu silwela imali yase-USA, imali yase-South Africa, imali yase-Botswana, kodwa sisebenzisa imali yethu ukwenzela ukuthi sasa ikusasa leyo i-economy liqhakaze.
Labo ngabanye abalaleli be-Studio 7 besiba imibono yabo lani lilakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ethi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iZimbabwe Olympics Committee ithi ilabadlali bemidlalo etshiyeneyo abahlanu abazaphatheka emidlalweni ezaqhutshwa lonyaka kweFrance, bakhokela uIsaac Mpofu, uTapiwa Makarau, Lorutendo Mahora. Ye, ungazani kube njalo. Ke kulaptop ke siye sizwe ukuthi sabe sikhuluma ngani namhlanje. Sizabe sixoxa ke ngakhona ukuthi kuyokwenzakala ukubotshwa kwabantu be-CCC. Sathi ukuthi sisebenze sibone ukuthi ngakuhamba njani ukwenza ukuthi sizwe ukuthi bakhitshwa yini kuba basuze bekhitshwe. Kungazani ke kungazani kugadakali ukuthi kuhamba njani. Ndizwele Amnesty International ikhuluma ngodaba lolu. Ye, kunjalo Zulukandaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasithuma ngapha eVoice of America eWashington.
Vicky Waza, Waza Friday, my darling. Waza Friday,
I'm 7 to 4 days. Good evening, Ustelo. Waza Friday, Selectum Boy, Tula Umtum, West Katamia, Lamakaka. Lelkem Bully Vela Tulila, Uzuli, Amazoni, Akukela, South Africa, Botswana, Swaziland, Lamanye. As when the Kokalum Sakas, West Studio 7, Ezra Jesus Banda.
Ayebizwa amagama elizweni laphaya ebusene obungaye kushaqa bephelele bephelele abenkosi khona lapha ekhaya.
Iqembu lamaqaqa selikhathazile lo mculo walo wesicathamiya sabamukela ngokuhlelo.
Okhuluma ngukhulekani Mkandla ongumholi weqembu lamaqaqa libunjwe ngomnyaka ka 2018 endaweni yase South Africa. Iqembu lamaqaqa okuthi ukuthi abafana abaganza indaba noma ngithi abakhuphuka indaba.
We follow Sulan, Lomo, and Fulan, and I was a mental tomb.
Iqembu lamaqaqa lamadlalade angu 3, 2021 ibhodi elishisayo, 2022 ezosinga, 2023 last year ngicela elinye ithuba baba kuyigospel. Umculo wamaqaqa uqukethe traditionally, uqukethe ingoma ezikhuthaza abantu njezothando, ezikhuthaza nje abantu ukuthi bekele ukwenza okubi kube sokuhlatshwa nje igospel.
Ake wasizwe semanga mfana. Tratam for a tongue is Kalala for man is a cherry chuba like a limota.
So goes the Nam Sanje.
Humantam Yamam Chalamachil and Jeramasi was from Chalamo
Chalat. So goes the Nam Sanje.
Intambuleli lithethe umculo wesicathamiya nawufaka ezingeni eliphezulu yikho libhoda amazwe liculela abalandeli balo.
Eselihambe lafika eSouth Africa, lafika kwele Botswana, lafika kwele Swaziland, lakhona pho kobulawayo nje jikelele. Umculo wamaqaqa wamukelwa kakhulu ngabantu, uyasithokoza futhi kakhulu ngoba siyabona ukuthi uyafinyelela lapho esifuna ufinyelele khona enhliziyweni zabantu. Iqembu lamaqaqa lamadoda acula phakathi angu 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 months, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 months, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 months, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
I say,
thank you, man.
Abachazela leli qembu bangalidinga ngapi?
Uma ulidinga ungalithola wonke ama social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, uyathi amaqaqa music. Uma ufuna njalo ukuthola izingoma zikhona ku Apple Music, zikhona ku DistroKid, zikhona futhi kwaAmazon, uyadinga nje uyasithola nje lapho enkundleni zokuxhumana.
Umculo ongenamachachu ocule ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Abaqaqayiwe besilawo uhlelo woza, woza Friday namhlanje. Alokhu siyaqansa esiyaphezulu. Ibe nempela sonto enhle igama lami yeza Jesus Banda.
Ake wasizwe semanga mfana.
Tratam for a tongue is Kalala for man is what Chiwe Chuba like when he mota.
Ake wasizwe semanga mfana.
Tratam for a tongue is Kalala for man is what Chiwe Chuba like when he mota.
So goes the Nam Sanje.
Humantam Yamam Chalamatil and Jeramasi was from Chalamo Gutala.
So goes the Nam Sanje.
Humantam Yamam Chalamatil and Jeramasi was from Chalamo.
I gave a shabba for it too. Don't touch the small up of the two. Oliver Samuel and Jabulo. Humantam was Tamba, who keeps to wait. Ngiyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.